uvulela iUS dollar ukuthi lisebenze njalo okusemthethweni ngibona njengani ukuvuma okwe-Reserve Bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Owaqala akula mali eningi abangayinika abantu, sibona ukuthi abantu bayebefuna i-cash ukuthi bathenge ngayo, i-cash yangkhona iyasilela. Kodwa okwesibili sibona ukuthi i-ZIM dollar belisehla sibili belilahla amandla ngendlela esabisayo, ukuthi ngibona njengani i-Reserve Bank isibona ukuthi engxenye aloba bengalethi US dollar kungastabilize mbijana ama prices njalo kunganceda ukuthi abantu bengadingi i-local currency njengendlela ababeyidinga ngayo khathesi ukuthi basebenzise njengoba bekusalelwe ukuthi abantu basebenzise i-US dollar.
Izinto ebezisilela elizweni ezifana lamafutha, ezimota kanye lempupho sesingabona kusiba khona yini?
Angiboni ukuzaqeda indubo zethu ezempuphu lamafutha awe-diesel lepetro ngoba kulokuningi okumele kwenzakale nxa sikhangele ama-policy issues lapha. Kuzastabilize mbijana i-currency kuzenza ukuthi into ebesezisilela emphakathini zibe khona ngoba abantu bayabelethembele ukuthi bengadingi i-US dollar kumbe bengathengisa nge-US dollar bayakwanisa njalo uyo woda into zabo. So ngibona njengani into ebezingekho zingakwanisa ukuthi zibe khona mbijana emphakathini kodwa awuqeda indubo zethu lokhu okokuletha i-US dollar.
Kutsho na ukuthi ezinye imali ebezisetshenziswa ngalesiya sikhathi ezifana lerandi, amapula lezinye lazo sezingasetshenziswa?
Okwakhathesi njengoba kungela statutory instrument kumbe kungela mthetho osekela istatement lesi ese-Reserve Bank, akukacaci ukuthi la ma-runs kumbe amanye ama-currencies azavunyelwa na. Ngokubona kwami bekumele bewavumele ikakhulu ama-runs ngoba i-trade relationship yethu le-South Africa inkulu kakhulu ukuthi bekumele bavumele ama-runs, kodwa kuyabe sokumele sibone nxa kuyikuthi umthetho wangkhona osekela i-press statement lesi ungaphuma ukuthi baye bekhuluma nge-US dollar kuphela yini kumbe baye bekhuluma nge-US dollar labanye njalo ama-currencies.
Into enhle yini le emele ithakazelelwe nguZulu?
Ukubuya kwe-US dollar lokhu ngibona njengani kuzaletha ubunzima obukhulu ikakhulu ebantwini abangayenelisi ukuthi bazuze i-US dollar kumbe bathole i-US dollar ngoba into eziningi besethengiswa nge-local currency kumbe abantu abaningi ama-salaries abo aku-local currency. So kuzavuselela njalo udaba loluyana olwama-civil servants lokuthi aloba uhulumende adinga indlela ezokuthi ababhadale ngama-US dollars ngoba into zonke ziyabe sezithengiswa ngama US dollars.